Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 Mphalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu usale ebambe wangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale edinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi ukuvalwa kwamanzi bekunganeno ngekhefu lekhisimusi.
Ngibona ngani sokungcwala abekhona nje iholiday abantu batholile amanzi kanye nakumayisikhukhona mtana sekathe sokukhangelisa.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala ezimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yomdlalo uphele oweBrazil obele mvukuzane.
Ngo-2020, iBBC Sport actually yayenza ivote, carried out a vote amongst wona lama players engikhuluma ngawo, and uPele was voted the greatest player in the world.
Umhlabeleli wakwele South Africa obelodumo uMampintsha obhubhe ngomgqibelo ubekwa namuhla.
Ngitshethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha. Ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni, ngibona ukuthi hayi shuthi labantu babedalelweni ngempela sebehlukaniswe ukufa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu usale ebambe owangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale eyodinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. USikhala osevalelwe estokisini okwedlula inyanga eziyisithupha engathoniswanga ubesemthethwandaba izolo lapho kade kuthiwe icala lakhe lizaqala ukuthethwa. Amagqwetha akhe ahle afaka isicelo sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ukuze athoniswe evela endlini. USikhala secele ukuphiwa isibambiso okwedlula ithumi lasithupha kodwa umthethwandaba usala. USikhala uza kuzwa lamuhla ukuthi isicelo sakhe sizamukelwa na kumbe uzangena umnyaka omutsha evalelwe eJigurubhi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi amanzi empompini abengconywana ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kodwa zithi kwamanye amalanga ziyaphuza ukuthola imbiko evela kukhansili ibazisa ngokuvulwa kwamanzi kusaselesikhathi. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lonobhala obona ngezamanzi kunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngibona ngani sokungcwanyana abekhona nje iholiday abantu batholile amanzi kanye nakumayisikhukhona mtana sekade sokukhangelisa nje ukuthi ngiyona lo mntu ephuza ikansile ebethi bangafaka inotice. After inotice yangikhona ngaphuza ukubuya abantu amanzi bengaziwa ukuthi khona kuya nini. Bethi nasevuya kuseni zithi amanzi hambile kodwa kuludubo futhi eziphezulu ezimakufakwa amanotice amanzi abuya indawo zona zingawathola amanzi sakhona kutholakala ukuthi namkhathi amanzi vele sebuya laphana. So for my hours, I'm not sure about the value. Or I was in the area of the area.
Selikulungisisile yini le council yakobulawayo njalo balipha njani lawo ma notice?
Ama notice lawo ukuthi ikakhulu bathumela kuma leaders ikakhulu zakhamizi kuma ward chairpersons kugidi ngathi executive council yakobulawayo ukuthi siwaflash nje kunzakhamizi lapho esikhona kuma squares abantu bekwazi ukuhamba njani. Kanye nabaningi bathola lezindlela ngedisense sokuphuzile abanye grant abalwa ama WhatsApp ama social media la abala ma phone kodwa it's not all that bad bathola nje ama notice kodwa uqhakathile ukuthi nxa bengaphilanga notice bayabona nje manje yini njani kasi sisikeza khulisa khulisana ngakho ukuthi abafaka ama notice ikakhulu mina njengo secretary lamazi ngiyakhulumisana nabo ukuthi ama notice abazama ukuthi bayafaka kusase masinya kodwa into abakhala ngayo bathi khona babe ngathi bazibona ukuthi khona amazi ngale ipressure nabe ivula bavula ama lokuyijadi kule system abayisebenzisayo ezingayazi i-council abangeke batsho ukuthi khona kusasa amanzi azibe nawo kuya ngokuthi bazabe bavule ngathi ngokusebenza kwabo
nxa evulwa amanzi avulwa okwesikhathi esingakanani
njengoba ngithile ukuthi khona kwezinye indawo kukhathe kahle bona sevula umuntu wavula ekuseni amanzi after 2 or 3 hours ebebefikile emalokishini but ayisikho okwenzakalayo ngoba indawo zishiyeni kodwa all in all bavula nje kwelanga eliyodwa yikho laphana inotice ukuthi ibhale static restoration of water for inyanga sathu kumbe inyanga lanini babeyavula nje kwelanga elilodwa then the following day sebevala sesiyavula kwenye indawo abantu bavulile asithi nabantu bavula ekuseni kwebindafini bavula ekuseni khona lapho bavula khona efika emini indawo eziphansi bathona bewak ekuseni avuke ngekho kuhlezana iyindawo eziphezulu thina siwabona ngabo qhile ukuvumbeni ngama-2 khonapho kwaku-6 aphinda ahambe
ngezikhathi ezedluleyo council yayigebha imigodi ama-borehole abantu bekhona ukuthi bahambe baye kukha amanzi imigodi leyo ilokhu ikhona yini emalokitshini la masabhabha
ama-borehole imigodi leyo ikhona sibili kwezindawo ikakhulu emalokitshini labo amathulo phezu konkulumane untiyeda wonganini ngapha emalokitshi ngapha kuma-identity suburbs agebha simgodi ethize iyo nani isiza abantu nabe ayikho leyo mgodi lapha abantu bathele nzima emalokitshini abadala ikhona nje imigodi yanaqoqoqo lapha engitsho khona basaka sile ama-jojo tanks ama-NGOs bahamba befaka ama-jojo tanks yikho ngani kuyasiza ngapha isikolo kungabe zithwele nzima yikho kwamalanga nje adluleyo kungani kuyaqhamuka imikhuhlane yabo-corelodaria abantu begijima besiyesibhedlela
xa sesilanda ikhefu lomnyaka lo omutsha lizabe lilawo yini amanzi
ngisanda nje ukuthumela inezibo ngingani ngiyababonga ukuthi hayi lokhu kuqhayisa ikhisimusi lapha vele ngandanayo kuya ilanga elilodwa amanzi baphosile ngani bayazama singazi kuthi iyafika yonaleviki iphinde ukuthi abele bekho sikhuluma kunje kuze indawo namhla khona indawo eziningi
lo ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala ubona ngezamanzi kwinhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekonale koBulawayo. iStudio 7 ilobele isikhulumeli seCouncil yakoBulawayo uNkosazana Nesisampofu imibuzo kodwa wathi laye usalindele umbiko ogcweleyo ovela kumanjinela walelo dolobho. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umango wemzingwane usulabantwana abangamantombazana abesikolo abazithwalayo abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili i-12 lethumi lasikhombisa 17. Leli phephandaba lithi ugatsha lwezempilakahle lwethule amanani atshengisa ukuba kulabantwana abangamathumi ayisithupha lanye abasuke ezikolo ngenxa yokuzithwala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi onogada bebhawa ama-bouncer ngesilungu ababili kade bedingwa ngamapholisa baze babotshwa izolo njalo bakhangelelwe kumiswa imthethwandaba lamuhla. Ababili laba uGideon Sanyangore loBlessing Kumunda babonakale emfanekisweni wevidiyo betshaya abantu mahlayana ebhawa bethwele ingqamu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
sithanda ukulibingelela salubanani ke zala eZimbabwe abalandeli bonke eStudio 7 nabasakazi bonke siyabonga ukugqiba umnyaka omunye sindawonye lesisakazela kamnandi izindaba eziyiqiniso ke ngilethe ukukhathaza kokukhulu ke ngesikubona laphana ku-social media ama-South Africans ngendlela ke aphethe ngayo amapolisa amapolisa ayashaya abantu abasawayisaba amapolisa umdasha ipolisa azaligibele amadundu baqeda alikhafulele yindlela ke ama-South Africans afile singakhona abangasabi ngakhona so kukhulu okuzayo ke kwinzalo yeZimbabwe ngonyaka ozayo ke ngikhathazeke kakhulu 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 ma izano phethu izaqhubeka ibusa ke sisengozini kakhulu ngoba abalanhliziyo bahluleka ukulungisa izinto kumele ke amaZimbabwe sisukume siyerejista ukuvota njengamaholidays manje abantu abarejisteke ukuvota laphana ke sinekhe sure ukuthi sazwakalisa ke ukukhathazeka kwethu ke ngendlela ke isimo selizwe singakhona ke izano PF amalakhi inkomo labamnangagwa ngoba beqakazelana izandla kangaka ngoba bayadla kuhlungu kakhulu esikwenziwa ke yilaba bantu bezano PF kukhulu okuzayo ke kumaZimbabwenzi especially ngomnyaka ozayo ke abantu baza kufa abantu bazalimala kakhulu ke ngike siqhubeke sigceke uRamaphosa size uRamaphosa mangaqhubeka busa bese that kumele sikubheke kakhulu izano PF izikhiya babulale laba if beqhubeka bebusa ke sisengozini enkulu njengamaZimbabwenzi
yebo sibingelele uStudio 7 kubalaleli kanye labasakazi okhuluma yimi umfoka kuphumala njalo ngithi okokuqala khisimo senhle ke nilonke ngokuye ngithi sekunsuku ezimbadlana nje ukuthi sifike ekuboneni umnyaka omutsha sela kumuntu okade lalele uStudio 7 sukela unyaka oqala uzofika manje ukuthi singene umnyaka omutsha sisonke singabaphileyo siloke sibonisana sinikana izindaba bese ngithi mina awukambe bakithi kuyacaca kumhlophe nje ukuthi eZimbabwe kutsho ukuthi mayingabe ufuna ukuba ngumongameli wani uphikisana leZanu PF kutsho ukuthi kumele ukufele lokho akuhlungu kangakanani amazwi kaMqondisi Mongwe ukuthi uye wahlaselwa ngumuntu emtshela ukuthi wena uyadingeka eZimbabwe ngenxa yokuthi nje umele iRepublic of umthwakazi Republic Party so into nje ayifela awubakithi bazi kwababuhlungu ayi lizwe laseZimbabwe bese ngibuya ngitsho ngithi nangubaba okhuluma uyazwakala ngezwi ukuthi usengumuntu omdala okhuluma ngomalakhe inkomo ithi ngikuphendulele baba umalakhe inkomo angeke ayekele ukuthi akhulume athi yena konke kuhle ngoba uyadla kuZanu PF angithi bayadla laba bantu labo Belief Gawule oJoseph Chuma abantu bakithi abavumela into embi into esingayithandiyo ukuthi bona mabefidwa thina singafidwa bona bese bebona kungcono sekufanele ukuthi bavumele yonke into esiyibona xa ungabe umgwaqo unjeyana njenga futhi ingabe sisambalela mhlawumbe ngithi uFalls Road ungcono abathathe uTholotsho Road yona lo hamba ngaye uGawule thathe onkai road labo matopo ngale bebona ukuthi kwenzakalani kodwa uthi umongameli wethu uyalungisa elungisani umgwaqo ugcwele amagodi asazi Zimbabwe
ngiyalibingelela futhi njalo maNdebele bantu besindile lizi ngiyalicela lonke bantu besindile bambanani chiyani ukuphunguba lokuyizixuku ukukhozi ukukhangele khona ngapha iqiniso sibili ukukhozi ukukhangele khona ngapha loba ngilele isangoma mina siyangitshela ukuthi ukukhozi ukukhangele khona ngapha ngokuya kwesikhathi kwaye kulo President Robert Mugabe wayesemashoneni uMnangagwa beseduze lobandla uMugabe kodwa wabona izikhilo zonke zikamugabe uMnangagwa wahliphini indawo nanzo namhla esemi emidlands kokule ndawo right baba obhethi mbuku nguwe kathesi lapho oseduze and isangoma siya kuthi sikuqondi nxa ukwanisa ukuziphatha asize ngesithi hambe kula lo mnangagwa kuveni hambe uthinti kodwa isangoma sikhuluma sothi ukuthi hayi obhethi mbuku uthangile lapho siyacela ukuthi impilo yakho ibeni siyacela ukuthi uziphathe lapho uhamba khona siyacela ukuthi ungabuphonga ukuthi imiganye yonke yakuthatha baba obhethi lapho zikhangelane lawe njalo siyacela thina kunkobo omqondisi nobaizithi ngoku-MRP akuncedi i-opposition ngayibe khona kwaliwanga ukuthi ibe kude sili kodwa lapha madoda alingeni la lizakhonkotha lize liphale lize lihle kube abanye bakhonkothi baliphale bazibaphibati bambanani loo ndoda lo usendilantuze loo ndoda lo kuthiwa ngoku and undoda lo uzalisiza ngokuya ngokuthi alokho ngogawule wonke wotona ngochuma konke lapha akulalito lapha nabana ngokunye nje lakokuyimzwane njengokungopopila kokukhonkothayo so linazwendilantuze lobaba labo labo bogawule bakhona futhi zamanini ukuthi abantu benzeni likhangela phana kobhethi ba yikho lapho into esikhangele khona nxa sikhuluma ngemadebeleni and isangoma sikhuluma nsuku zonke ikakhulu mina esami ngine ndilala hlala kashiyana le madebeleni ngenzeni kodwa hayi siyatsho uMnangagwa sasikhuluma njengakhonokho kathesi sesikhuluma sithi mina wena siqonda wena hayi mina bengasikeli bandaleni ikakhulu lezanti ngoba bengingela la ndaba lakulokho kwama okwembusazo kodwa izangoma ziyabe zinjila mina ngikhuluma nje ngosamanje nxa lifuna ukunjinga hayi mina liyangithola liyangithola sibili liyahamba emoyeni khona phela kwanti ukungithola ngoba ngikwanisi nami ukuzibhabhisha but izangoma ziyabe zikhuluma manje ukuthi ah ngokuya kwesikhathi upresident uzafuna emadebeleni nami ngakhangela shuwa yeyi ngabona inkosi iyangitshela sho ukuthi hayi obheti bofu akuzeke kuthe kusasa akuzeke kuthe khona umnyokozayo hayi ngokuya kwesikhathi
state ya seven ngenjani yabo umsebenzi omuhle wenzayo okhulumayo ngumangela usenyama yendlovu eFontaine sibonga umsebenzi lohla eliwenzayo losizwe lincedisa ngani abantu nxa abantu bekhalazile umangena ongumbhishophi lebandla inkonzo yezimangaliso zomusa wenkosi Church of God is your mangena ucela abalosizwe abalesifiswa ngoba bafuna ukwakha ibandla enyama yendlovu lokudrila umpotho ukuze bancede intsha losizwe khona ngale enyama yendlovu Fountain Village sicelisa uncedo lokuthi nxa sengathola imali yokudrilelwa umgodi sifense lengadi yokuthi sincedise intsha ekhona abakhonzakela abangakhonziyo ukuze sizame ukukhupha izidakamezwa emsebenzini sikhuphe ulutsha lusekusebenzeni imisebenzi yezandla ibandla liregistered ngaphansi kwenhlanganiso ye-National Association of Christian Council Churches udirector wakhona engubaba uKhumalo uProper Khumalo uchairman wakhona engubaba u-Edson Moyo Mangena yibo abafisa ukusihlungula inhlelo so izandla zimfitshane kuyikucelisa uxhaso ukuthi nxa lungatholakala lolo xhaso kwangaba lobubelo inkosi ilibusise siyabonga ama-well-wishers they can contact ubaba u-Edson Mangena inamba 0712038839 noma 0776445500 inamba yeZimbabwe sicelisa izandla eziphayo ezilencedo siphakamisele intsha ngegama lika Jesu Kristu siyabonga amen
lathi siyabonga lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala izimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yalomdlalo uPele weqembu leBrazil obele mvukuzane uPele elokuzalwa engu-Edson Arantes dos Nascimento ubele minyaka engamachumi ayithoba minwembili 82 wakhokhela iqembu leBrazil kumidlalo yenkezo yeWorld Cup kathathu ngomnyaka ka-1958, 1962 lo-1970 leli lizwe lathatha linkezo. Uphele waziwa njengentshantshu engasoze yadlulwa ngomunye umdlali emhlabeni jikelele. Sixoxele olandela ezomdlalo wenguqu umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya mina ibizo elithi Phele okubuye engqondweni yami yinkosi yenguqu ngoba uPhele ube ngumdlali omangalisayo and uqale ibhora at a very young age of 15 and ngumuntu owaphumelela kakhulu wawina ama-World Cup and ngumuntu odlala umuntu olebe leskili lesiyane sokuthi vele abaningi namanje lokhu bemhlonipha nguye singathi bathi yi-greatest of all time igoat abathi imbuzi ngesakithi.
Abanye bathi lanxa uPhele wenelisa ukunqoba kunkezo yeWorld Cup kathathu izinga lokudlala kwakhe alisoze lifaniswe labanye abadlali abafana labo Messi labo Ronaldo. Uthini wena ngokubona kwakho?
I-debate yona le ukuthi odlale udlula abanye phakathi kukaPhele, Ronaldo, Messi lo Maradona i-debate vele abathi
abathandi benguqu abahlala bedibetha ngayo, and I'm sure idibeti ezoba khona kakhulu since uKing Phele eseshonile. But asikhumbuleni ukuthi ngo 2020 iBBC Sports actually yayenze vote, he carried out a vote amongst one of the players engikhuluma ngawo, and uPhele was voted the greatest player in the world, and I'm sure iFIFA layo yamvotela ukuthi was the greatest player of the century. Now I'm talking about the 20th century. So yeah, I think hands down bangakhuluma abaphikisayo besithi kulabo Messi labo Maradona labo Ronaldo, kodwa uPhele ebantwini abazinguqu abalandela abalandela abayilandelayo balandela the way adlala ngakhona during his years, hayi bonke bakutshela ukuthi laba abanye ababoni lutho kuphela.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo umlandeli wezomdlalo wenguqu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni se Virginia ngapha kwele Melika. Umuyi obe ngumculi weSouth Africa uMandla Maphumulo ubesazakala ngokuthi nguMampintsha ukhangelelwe ungcwatshwa lamhlanje eDurban ngemva kwenkonzo yesikhumbuzo equthwe izolo. Abanye abaculi bakobulawayo eZimbabwe bathi baqoqe umcimbi ozaquthwa lamuhla owehola elilodwa okukhumbula uMampintsha, yena wake wethekelela kobulawayo eZimbabwe ngomnyaka ka-2015 leqembu lakhe ele-Big Naz, lapho abahlabela besola udlakela lokukhethana ngemihlobo eSouth Africa. UMampintsha obhubhese leminyaka engamathumi amane lambili 42 uthiye unkosikazi wakhe uBongekile Simelane owazakala ngelokuthi nguBabes Wodumo lengane yabo uSponge olomnyaka owodwa wokuzalwa. Ake sizwe amazwi kababazala kaMampintsha usekaBabes Wodumo uBishop Welcome Simelane ekhuluma embuthanweni wayizolo.
Sihlale kahle nomkhonyana benobhes bahlale bancinzane bakhwebhane ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni ngibone ukuthi hayi shuti labantu babedalelwene ngempela sebehlukanise ukufa. Umkhonyana noko ngiyabonga ngoba ungishiye nomzukulu niyamazi SpongeBob SquarePants.
Lawo ke ngamazwi kaBishop Welcome Simelane. Abahlabeleli beZimbabwe labo bathi balahlekelwe ngokubhubha kukaMampintsha. Kesizwe amazwi omculi weZimbabwe ohlala kwele Botswana uErnest Sebata kungqoqo wayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sawubona dadethu, ngiyabonga ukuba sibe sixoxa ngaleli qhawe selilele. UMampintsha ukhanya ube yindoda eka dizimisele endabeni zomculo njalo bene influence ephezulu sibili. Ungakhangela noma uzwe imbali yakhe lapha aqala khona uyezana ukuthi indoda eyayinekhono elithize sibili okusho ukuthi khona kwamanje i-music fraternity ilahlekelwe kakhulu indoda eka dizimisele ngomsebenzi wayo. UMampintsha umculo wakhe waguqula into eziningi kakhulu. Ngiyathemba kungasimampintsha abantu abanjengabo Babes Wodumo. Angazi noma ngabe siyabazi. Ngoba wayene waba nesandla esikhulu kakhulu ekukhuphuleni igama lika Babes Wodumo. Njalo ne genre akade eyidlala igqomo. Ngesikhathi bengakabuyibo noma mpintsha yayingadumanga kangako noma yayikhona but yayingadumanga kodwa ukubuya kwabo babuya baba nalokho okuthiwa yi-game changer ngesilungu kwazwakala bona ungakhumbula ingoma yayithi umlilo owe-big nazi ambona ukuthi ukhona ongayaziyo ngilethemba lokuthi yaziwa zonke indawo so iqembu le-big nazi sibili linayo umampintsha la libuye kakuhle kakhulu ngakho la khona manje njoba selilele iqhawe ubazwile lezikhulume esikhumbuzweni sakhe namhlanje bemkhuluma njengeqhawe leliyana elikade liphethe sibili indima ephezulu endabeni zomculo noma eseyedwa nje wawubona ukuthi lakhe igama akalilahle wawubona ukuthi akusokuthi umkhulu kuphela ngebig nazi yena umfoka amaphumulo obemkhulu kakhulu kuzo zonke izinto zomculo ayezenza konke ayekuthinta nje kwakusiba kuhle le influence yakhe ebaculini iyakhanya iyazwakala njengoba ubona kuvela abaculi abaningi abazama ukwenza istyle esicishe sifane nesi ngangimkhangelele phezulu le nganginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngingayafika la akukhona noma singakaze sihlangane like okwamehlo kodwa ngangihlala ngimbona nje laphana emculweni ngangivuma ukuthi ngelinye ilanga ngizake ngihlangane laye sixoxe maybe senze okunye thizeni sisonke but hayi impilo usungafisa ezinye izinto kugcine kungenzekanga ngoba indlela omunye lomunye kulalapha ephelela khona iqhawe lizakala ngokuthula umuntu okade izimisele kakhulu emsebenzini wakhe indoda ekade izimisele kakhulu lasemndenini wayo uyabezwa izikhulumisa ukuthi umuntu okade izimisele kakhulu ekwenzeni lekukhuphuleni abanye abaculi ya lapha ngiyabona ukuthi silahlekelwe sibili ngumuntu okade sazokuba negama elidlulelelo afe eseyilona ya
foka maphumulo kuthiye igebu enkulu ebaculini nje bonke abakade bekhangelele kuyena nabalandele bakhe so ngithe mndenini wakwa maphumulo abakhali bodwa sinabo baduduzeke iqhawe lilahlekele thina sonke siyabonga
hayi siyabonga
Ernest Sebata ayi kalale kahle uMampintsha ye usibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje sisithi ke olifisela ke umnyaka omutsha omuhle inew year ngesonto imi ke uChris Gande nqa ke silingezwa ngayo indaba zethu liyakwanisa ukuzilalela njalo ku www.voaindebele.com happy new year Zimbabwe siyodivana ngomvulo.